sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lebukanjani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 30 kuncabakazi 2019 ngothungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla.
Thina we are very happy about this nqumo esiyibekiweyo because we just feel ukuthi we never deserved to be in public office.
Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le High Court esokususa umnumzana Tinashe Gambarame esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakoBulawayo.
Nxa kusenzakala izinto ezifana lezi nalezo okungaphathwa kahle kwabantu yiko kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunganga.
Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze usolwe ngukhulumende awusoze ukutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqumo sedale le High Court esokususa obe ngumsekeli kameya wakoBulawayo esikhundleni umnumzana Tinashe Gambarame lisithi wayevele engamelanga ancintise kukhetho lwamakhansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha njalo wagwetshwa. Umahluli we-High Court umnumzana Thompson Mabikwa wethule isinqumo lesi izolo kudaba olwafikiswa emthethwandaba inhlanganiso le. Isinqumo lesi sitsho ukuthi uGambarame akasengukhansila njalo usesusiwe esikhundleni sokusekela usodolobho. Umthetho wamadolobho uyakwala ukuthi umuntu owake wagwetshwa abe ngukhansila. UGambarame uke waba sekudwini ngenyanga edluleyo ngemva kokuxotsha umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla lasemthwakazi Restoration Movement umnumzana Donald Magugu.
Umuntu ongathatha i-public office ele-history enjengeBulawayo is somebody who originally understands the historical background yakoBulawayo, the cultural background yakoBulawayo. Two, umuntu ongela criminal records, as we put it emthethwandaba ukuthi hayi kukhanya ngani kwaba la mabata NPC la ngoba undoda kukhanya wake wagwetshwa egwetshelwe icala lokutshontsha.
Laphana lithi kufanele kube ngumuntu ozwisisa amasiko endawo. Ngezinye indlela lithini ngoyabe mhlawumbe ezalelwe khonapho edolobheni lakoBulawayo lanxa izangelo zakhe zingahambelanile ezabanye.
Yesithi khona thina ngumuntu osesiqintini sakoBulawayo ezalelwe khonaphana inkaba yakhe koBulawayo. Hayi umuntu ozafika afike lesiko lakhe azele nalo kwezinye indawo kusuka kuchithe imvelaphi yethu. So thina njenge-civic organization group elwela amalungelo amasiko yikho sithe khona hayi ungono semthethwandaba ngoba lapha kukhanya sokuphambaniseka sokumothakala amasiko ethu asefakwa kwesinye isigaba esingasikhangelelanga.
Abanye bathi lokhu njalo kungani kule nketha bechabe.
Thina when we took this issue to the courts asizange sithi khona sihambisa umnumzana uGambarame ngoba ngumhlobo othize. Hayi sina sithe khona ule criminal record.
Ye kodwa lapha uyathi ukuthi ngabe ngumuntu ozwisisa amasiko endawo lokhu akusahambelani lo mhlobo womuntu na.
Hayi singakhangela uBulawayo kumbe asithi isizwe samaNdebele. Isizwe samaNdebele singumbuthwa sibuthwe ngemhlobo eminingi kulamanguni, kulamakhalanga, kulabaningi, kulamaXhosa, kulani, kulamaTonga, kulamaVenda. Ke sithi phakathi kwalaba bantu abavele beyinsika yakuleyo ndawo, akube yibo abakhokhela endaweni yakibo. Hayi ukuthi umuntu mina sengizavela khonale khathane eMozambique ngesithi sengizokhokhela uBulawayo, akulabantu yini ngoBulawayo.
Sebebaningi abantu abavela phandle kwedolobho lakoBulawayo, ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Abantu laba bavele balelungelo lokuthi bangahamba bayihlala lapha abafuna ukuhlala khona, njalo sebesiba labantwana kuyona leyo ndawo. Akukho phela ukubavimbelayo ukuthi bencintise ezikhundleni.
Lokho vele asikho emgogodleni wakho njengo-1893. Thina esiza kwenza kuphela yikudefenda i-cultural background eyesizwe sakomthakazi. Ngasikhuluma isizwe sakomthwakazi asikhanyelanga eBulawayo kuphela, sikhanyele indawo eziningi. And this is a lesson we are sending not only to Bulawayo people, not only to Mthwakazi, because we believe ukuthi Mthwakazi is a nation within a nation, but to the nations of the world, ukuthi hloniphani abantu abakuleyo ndawo. Njalo ukubahlonipha, the greatest instrument ongayisebenzisa ukuhlonipha abantu laba yikusebenzisa kokheli ezizele zilembali enhle kusukela emuva, esingathi ngesilungu yi-historical background ecacileyo ebalulekileyo. But in this case uKambarani eyakhe kayicacanga, ule criminal record.
Lo ngumnumzana Donald Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-European Union uthi lanxa ungaze uchothozwe nguhulumende weZimbabwe, awusoze wekele ukukhuluma nxa uhulumende engaqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engahloniphi amalungelo akhe. Emazwini awethu leizolo, ummeli walumanyano eZimbabwe umnumzana Timo O'Connell uthe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu okuqhubekayo. Kulezi nsuku uhulumende utshona esola umanyano lo lamanye amazwe athuthukileyo afana leMelika leBhilithane, esithi ajonge ukumgenqula esebenza lebandla le-MDC. Kodwa umnumzana O'Connell uthi lokhu kungamanga. Wengeze wathi lanxanje bebezimisele ukusebenza lohulumende weZimbabwe kunhlelo ezitshiyeneyo zentuthuko, ngeke bathule bakutshaye indiva ukwephulwa kwamalungelo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo yabe European Union babunkomo okwenza ukuthi badonseke kuzo inkulumo ezifana lazana lezi, noma bathola sebengenela inkulumo ezifana lazana lezo kungenxa yokuthi bona yibo ama-custodians, noma mhlambe ngithi yibo abakhangelane kakhulu lokubona ukuthi ilungelo loluntu liyahlonishwa. Yingakho okwenza ukuthi nxa kusenzakala izinto ezifana lazana lezo okungaphathwa kahle kwabantu, yibo kugcina sekusenza ukuthi bangene bagxeke lokho abakubonayo kungalunga noma abakubonayo kusonakala, njalo kuqekelela phansi ulungelo loluntu.
Ngokubona kwakho Dube, bengaba sebezisola yini abe-EU ngokusekela uMnangagwa, ngoba sibone bezisondeza kakhulu kuye ngemva kokugenqulwa kukaMgabe?
Ngemva kokugenqulwa kuka Robert Mugabe esikhundleni babunkomo, abe-European Union into esiyibonileyo kade bezama ukuthi bayenze ukuthi bayakhe ubudlelwano obuhle lelizwe laseZimbabwe, ukwenzela ukuthi baqhubeke njalo bavuselele njalo lokuhwebelana kwabo, ngoba besazi ukuthi ziningi izinto abangazithola elizweni laseZimbabwe ezingabhoosta le economy ye-European Union. Kodwa osekusenza ukuthi bahlehlele emuva ukuthi umthetho sisekela we-European Union awubavumeli ukuthi basebenzise bahlane noma bagwebelane lelizwe mhlambe elilempawu zokuhlukumezeka kwabantu lokwesithi ngama human rights. So yikho sekusenza kathesa ukuthi ngenxa yokuthi kula ma reports ezinto ezilokho ziqhubekela phambili zisenzakala ezingamiyo ezitshengisela ukuhlukuluzwa kolungelo loluntu, yikho sekusenza ukuthi abe European Union bagcine sebehlehla ukungathi abasalungisi kuhle indlela abafanele ukuthi balungise ubudlelwane labo lelizwe leZimbabwe.
Khona ukwephulwa kwamalungelo okukhulunywa yi-European Union, lokhu ukubona kuphazamisa na imizamo kaMnangagwa yokudlelana kuhle lalumanyano.
Ukwephulwa kwelungelo loluntu babonkomo okukhulunywa yi-European Union kuyaphazamisa kakhulu inkulumo noma ngithi ukwakha ubudlelwano obuhle lelizwe laseZimbabwe. Kakhulu ngikhulumela ukuthi yona i-European Union ngokwayo ile mgomo eyibophayo ukuthi izimiso zayo ngezokuthi akufanelanga bahwebelane noma bayakhe ubudlelwano obuhle lelizwe abalaziyo ukuthi alihloniphi ilungelo loluntu, ngoba ilungelo loluntu yinto yokuqala kakhulu eyiyo abayifaka phambili kungakayiwa kwezinye inkulumo abayifaka phambili ukuthi abayiqakathekisayo kakhulu iphecele zincanga ngayibeka ngaleyo ndlela. So yiwo okwenza ukuthi kubonakale izinto eziningi noma ngithi kuyiphoqelele i-European Union ukuthi ingasacathuli ngendlela mhlawumbe ebifisa ukuthi ngabe ihamba ngayo. Sekusenza ukuthi kulokuthi inkulumo ziqhubekele phambili, isekusenza njalo ukuthi inkulumo zibuyele emuva ngenxa yokuthi kulama black dark areas nalawo akhulunywa i-European Union ukuthi kufanele ukuthi kuqala kuklinwe kube mhlophe kuyo yonke into andubana ukuthi baqhubekele phambili noma bayakhe ubudlelwano obuhle.
Umnumzana Difa Dube ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo, sixoxela ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umculi owahlabela ingoma ehaya umongameli Emmerson Mnangagwa ethi idiphe u-Admire Sanyanga umiswe phambi kwamthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokudlwengula. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi isinothi esasisebenzela ugatsha lwezemithelo olwezimra umnumzana Kennedy Elisha Nyatoti yena owabotshelwa amacala enkohlakalo usebalekelwa ngunkosikazi wakhe esithi akaziphathanga. Lokhu kuvele emthethwandaba lapho umkakhe asefikise khona amaphepha edinga ukuchitha umtshato. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ivuka njani maZimbabwe amahle, ivuka njani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngiseWanda. Namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu uPresident wabantu uNelson Jamisa, ngibonge wonke ama-civic organization, ngibonge bonke abalwela ilungelo labantu, ngibonge njalo intatelizindaba. Kusithi siyakwazi ubana kunzima ukuphila elizweni laseZimbabwe, kodwa hayi madoda, ngiyathanda ukulikhuthaza ukubana yalani ngilwela abantu. Kusasa iZimbabwe izakhululeka, one day iZimbabwe izabe ikhululekile. Ngiyabonga kakhulu ikweni lakho, ngiyabonga.
Salubonani bantu bakwaMthwakazi, sibona ngathi uyasilungila wena mdakagugu. Hampu kambalami bathi hambani kini undiweni bakhululeka. Ngathi kuze silungile kwaMthwakazi nje kuyasa, indonsakusa iyasho ukuthi indlela ikhona, sazohamba kahle, I promise you.
Salibona ni Studio 7, igama lami ngosibusiso. Sacela nje ukuphosela amabili amagama Tabengupetheyo engicabanga ukuthi senhlizweni yami ludaba luka Mr. Kambarame. Mr. Kambarame angazi ukuthi into ebuhlungu kuye ikuphi. Ngoba manje akekho umuntu omlwisileyo, akekho umuntu onjalo, kodwa ke okusalayo ukuthi uKambarame fanele yena ahlale phansi azibuze ukuthi kanti la azalelwe khona akufuneki yini ukhansela edrobheni lakubo, akufuneki yini umeya. Azithathele isinqumo nje ukuthi ayivotelwa mhlawumbe uma efuna ukuba ngukhansela ngobe ngumeya akaye edrobheni lakubo, uma efuna ukuba ukhansela akahambe endaweni yakubo ayokwenza lokhu. Ngibona ngathi kuzokuba lula kakhulu ngoba iBulawayo angiboni ukuthi uzalelwe khona, yindawo yabanye abantu kufanele ngamathuba abanye ukuthi ngabe ngapho deputy mayor kundawo lapho abazalelwe khona. Yikho nje engikuphetheyo ubaba uKambarame angasihluphi nje, akaziyele endaweni yakubo engalwisani nomuntu, afike lapho afune leso sikhundla asifunayo uzosithola.
Mina ngumakhubo Mahlaba ngapha eJohannesburg. Isixwayiso sami kulaba bantu abathi abantu babahlangane emapaki ngomgqibelo besenza amacebo okuzivikela, ngithi sibi leso senzo. Uma abantu behlile ukuzivikela ezweni lakibo eZimbabwe babalele beze bezehlile eSouth Africa ngapha, kwinto abangazivikela khona ezweni labanikazi. Abantu bakithi mabangayengwa, mabalindele umthetho uthathe indawo yabo, hhayi ukuthi bazame ukulwisana labanikazi belizwe. Ngeke kubalungele lawo ama-South African engalwisa abantu, ngoba laba bantu bahlala ezindlini zama-South African, abahlali ehlathini, abahlalisana ngokuthula.
Manje mina manje alayela abantu ba-Studio 7 ngoba umntwana enhlabathi nje ngibuye ejawunda mina, kodwa ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Igama lami ngilisho ngoba kwaziwa ukuthi kusasa mhlawumbe ogawule nabangani bakhe sebengangilandile bazozithola la eJozi. Abateji abantu bezani ngoba yonke indawo bahamba befaka iy'mpimpi zabo lapha nala. So noma uhambe ebhasini noma ukufa akusathembi umuntu eseseni kwakho ukuthi kathi vele ngumuntu onjani. Ngithi mina indaba le nabasola bona abantu kuthiwa amaoveti, akusibona amaoveti laba, labana abantu igugrawundi yiba vele bebulawa abantu ngestrategi yabo. So bayenza nje bathi bangamaoveti, ayikho into enjalo. So ngithi into le kayipheli, babhekile laba bantu sasa kuyezwa nakiwe. Abawuyekele omkhulu, ngiyabonga abantu basiko sete.
Sanibonani basakazi abahle, ikhuluma nomncikazi endaweni yase-South Africa. Mina ngithanda ukudlulisa lokho okusenhliziyweni yami kwamanje mayelana ngendaba esiyibonayo lapha endaweni yase-South Africa. Ma ngibhekile ngibona singasaphephanga kuleli lizwe, ngoba abantu bala e-South Africa abanye bakhona bayenza ubugebengu. Ngathi lo hulumeni uyabavumela ukuthi bahlasele abantu okuthiwa ngabantu bokufika. Kumanje nje ba amakula abalekile, wonke amakula lapha lasemalokishini asukile ahamba kwezinye indawo, bahamba le mpahla zabo bevala besesabela ukuthi bazathathela into zabo. So ama-South Africans ale problem yokungafuni ukusebenza bese begxeka abanye abantu abazisebenzelayo, abangatshontshiyo, abangawoniyo, bona sebajwayele ukuqhwaga izinto zabantu. Kumanje nje njengoba besithi bafuna ukuhlasela abantu bokufika ngezi-2 zikaSeptemba, kuyabonisa ukuthi bafuna ukuqala into yabo yezenofobia. Kodwa uhulumende uthulile ngakho, naye ukhanya uyakusapota. Angazi ukuthi kumbuza kuqala kusukuma nase bewonile bamosha into zabantu, eqala ukuthi oruya babopha kumbe babopha kumbe babophe seyabadedela. Kodwa abantu basebehlukumezekile, cela ukuwawonisha ama-South Africans le nto abayenza izabahlupha kusasa, ngoba impilo kayipheleli lapho. Ngomunye umnyaka bazabe yibo ababhaxe kwamanye amazwe bazathwala nzima, ngoba kumanje nje uma bengayenza le nto le kuyakumele ukuthi wonke umuntu we-South Africa kwelinye ilizwe naye abuye elizweni lakhe, namabhizinisi abo abayenza kwamanye amazwe asuswe, ngoba bona labo kabafuni umuntu oyenza ibhizinisi ezweni labo ngoba behluleka ukuzenzela, sebefuna ukuthathela abantu izinto zabo. Kubalulekile kakhulu lokhu amaZimbabweans alapha e-South Africa libe careful kakhulu, ikakhulu endaweni yase-Johannesburg, yikho la kuqala khona umsindo lo. Khanya uhulumende laye uyabayekelela benza izinto ezingalunganga. Umuntu angazwe evuka ephuphe ukuthi ucabanga kuyenze enye into engalunganga uyazenzela ngoba kukhululekile ayasazi ukuthi kuzohamba njani njengoba kuthiwa kuyahlasela abantu bokufika. Yebo, ngicela i-United Nations ingabe iyafaka isandla, ifake ilihlo kakhulu ikhangele ilizwe leli selifuna ama-sanctions, lifuna ukufakela ama-sanctions likhithwe laku-African Union ngoba kalibambananga lamanye ama-Afrika, bahlukumeza amanye ama-Afrika.
Boke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imilayezo yabo ngeyabo kuphela, kayilani lokwenza le-Studio 7. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Yemen sekhuthaze ele Saudi Arabia ukuthi likhuze ele United Arab Emirates lona eliphatheke empini eqhubeka ibulalisa abantu abaningi kwele Yemen. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kwele Uganda zithi kulesizalwane sakwele DRC esise-Uganda okwamanje esileminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye esihlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola. Womkhuhlane lo usubulele inkulungwane zabantu ezifika phose ezimbili e-DRC kusukela ngomnyaka odluleyo. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili khonapha eMelika. Udaba lokuxotshwa kwabo kuza abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kweleMelika luqhubeka lusegudwini. Uhulumende kamongameli Donald Trump ecothozwa ngabanye ngokuxotsha ngitsho labantu abagulayo abaphila ngokutshona besezibhedlela. Baphezu kwezigidi ezilitshumi abakwamanye amazwe abahlala eMelika abangela maphepha okugoqela abeZimbabwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson ngalolu daba.
Nasinazelela iningi labantu laba abaphiwe amalanga okuthi ngifuna ukuthi ngolanga olungaka obusuthele imithwalo yakho usuhambile. Iningi labo nasinazelela ngabantu akade benikezwe imvumo thize yokuthi babe lapha. Kanti-ke nxa sesikhangela-ke umnumzana uTrump leqembu lakhe sebengathi bafuna ukwesulela ubugebengu kuleli lizwe ebantwini bokuza, kanti ubugebengu bona bebuvele bukhona. Ngibona ngathi mina kuyikwehluleka kwabakhokheli lapha ukuthi ngeke kulungiswe ezomndeni welizwe laseMelika. Abase besesulela ke bengithi bagcone abantu bokuza kuthiwe yibo abeze lalokhu lalokhu. Kodwa-ke kunanzelela-ke futhi-ke yibo abantu abasebenza kakhulu imisebenzi le engathandwa ngabantu abaningi, imisebenzi enjenga imisebenzi yemapulazini, imisebenzi yokwakha u-construction lapha kugcwele bona bodwa, imisebenzi engafunwa izizalwane zalapha. Ngakho laba bantu beza lapha bebona lawo madoni, angiboni ukuthi abe kulungile ukuthi baxotshwe kabuhlungu kanje laba bantu ngoba futhi yibo abasebenza njalo futhi lezindlini and bawuphethe nomsebenzi. Ungananzelela futhi njalo izizalwane zalapha ezithize eziningi kakhulu sezike zakubika lokho ukuthi abantu laba bokuza, abantu esithi bona kabaphume kuleli lizwe bathole imithwalo yabo, nxa kungenzeka bake babeke ipikile fotholo phansi okwelanga elilodwa izwe lase-America lingama lithi mpo.
Bakhona abanye abalabantwana abasezibhedlela, ukhona omunye ophume emaphephandabeni olomntwana obulawa yikensa la kuthiwa kumele abe sephumile waphela kuleli lizwe lomntanakhe. Ungathini ngodaba olunjalo?
Ngibona ngathi lokhu yikungahloniphi ubuntu ukuthi
phecelezi ngesilungu i-humanity. Kufanele ke sinanzelele abantu isimo ababe kuso, yebo singathi abakusiwa bakuleli lizwe kabaphume babuyele emazweni akubo, kodwa ngeke ususe umuntu egula uthi wena akahambe, uzohamba kanjani egula? Umuntu usesibhedlela udinga ukunakekelwa ngesikhathi sonke, wena uthi kahambe. Ngibona ngathi laphana usungasahloniphi impilo nje, usungasahloniphi imvelo ngoba uthi lo muntu kahle phela.
Izizalwane zeZimbabwe zikhona yini ezizithola lazo zisesimeni sokuxotshwa kuleli lizwe?
Akekho engathi ngiyazi ngendaba kumbe sengizwile ukuthi kukhona othile, kodwa siyakwazi ukuthi bakhona labantu abelizwe lakithi abakhona lapha abangela maphepha, labo ngeke bachiwe ngaphandle. Kodwa kungaba lo sindo ababalalo ngoba sibona ngathi umkhulumende kaMnumzane uTrump le ayizi lapha, ngathi bakhangele ikakhulu iziphephelo ezisuka ngapha kule South America kakhulu.
UMnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Lakhithon ngatsana kwenzenjani igazi eMorogoro? Waphenjwa ngobani umlilo waseNtumbane? Yabhalwa kutheni Grand Plan? Ukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance? Ikuliphi i-carbot idimbutshena reporting? Yadalwa ngubani i-moment of madness? Bangaka babulawa yigugurawundi? Baboswa yini abababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini isizwe unit accord? Iphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Isaphu yayibulewe noma yayizifele, ebalekela ngilanze wayewonene umkabuko. Babotshwa nje badleni kabani udabenga lo masuku? Unkala wabugeza baphela na ubundebele? Yinja eyabulalisa uSidini Malunga yagcina ibonakele na? Balihlifisa yini ikhanda lecobra ababelitho? Sezisazi ingane zasempumalanga ukuthi lini i-distant? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Benziwana abalahlwa licala kuyilovel skandali? I-esaph yayithi benze nobaba. Ziyathuthukiswa yini mathebelelendi? Isifundwa yini imbali yeziprayizi kolweni? Ziyozihlonitshwa ngokulinganayo na indima yeZimbabwe? Zilokhu ziqala ngalimi lunye na indaba zelizwe? Zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni? Ngobani abadlala kumahlola nyama? Isatholakala yini ingwe emadlodlo? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Zingenaphi ingane zeZimbabwe empini yeCongo? Selaziwa yini inani labantwana abafela khona? Aphiwa bani amadayimani aqhagwa khona? Asingenela noma angeniswe emapulazini amawoveti? Asekwazi yini ukulima kwenelisa isizwe? Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber? Bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile? Sezakhiwa na izindlu ezadilizwa ngumrambatsinwa? Kuyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kuLimpopo? Uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya? Kuphenywa nini ngabahlengula endleleni bebalekela eSouth Africa? Libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni. Yize bani elibalekelwa iziphofu? Baboneni abantu abangaboniyo? Amadokotela lamanesi abalekani? Axoshwa yini amatisha abafundi besala? Basayelwana bamaqembu aphikisayo na? Mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende? Bangapha abamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe, ziyofunda nini ingane zabafelokazi? Bathuthukiswa kanjani empumalanga, entshonalanga bebulawa? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Kwethu inkondlo kayitolikwa ngubongani Ncubeke lo esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngenkondlo ethi ngibhace ezizweni. ukuziphetha ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement ithi iyathokoza ngesinqomo se-High Court esokususa umnumzana Tinashe Kambarami esikhundleni sokuba ngumsekeli kameya wakoBulawayo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nantambama phela. Isiqalileke eyami impela viki asifeni sonke ngolwesibili. Ngeviki ezayo livalelisayo muntu ngamilinkomo.